indizamtshina ebithwele umuthi we-COVID shield ovela kwele India ifike edolobheni le-Gaborone ngolwesibili. Kube kule njabulo ngokufika komuthi lo noma nje inani lembodlela liphansi. Amanye amajekiseni akhangelwe lokufika emalangeni alandelayo. Ukufika komuthi lo kunikeza ithemba kobeBotswana kanye labeZimbabwe bona sebebone inani eliningi labanye babo belahlekelwa ngumphefumulo ngenxa ye-COVID-19. Umsekeli kamongameli kweleBotswana uMnumzana Slamba Tshogane uthi leli linyathelo lakuqala ukwamukela imithi eminingi ezayo yokulwisana legciwane le-COVID-19.
We are still waiting for more to come in 2 weeks' time. And even more.
Silinde enye imithi ukuthi ifike emalangeni azayo. Kuzabe kuyimihlobo yemithi etshiyeneyo. Lokhu kuqala njengoba besisho uhambo olude luqala unyawo lokuqala.
A journey of 1,000 miles starts with a step. So this is the first step.
Umuthi we-COVID shield ufika ngesikhathi leBotswana lisenzekeni yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 wona osumemetheke okwamagama. Uhulumende utshelwe ngamathe ngendlela igcwane leli elilumathe njengomlilo weganga ngemva kwekhefu lekhisimusi selibulele abadlula amakhulu amane i-413 ngesikhathi esifitshane. AbeZimbabwe labo basele bebambiwa ngaphansi ngendlela igcwane leli elimemetheka ngalo kweleBotswana selithethe imphefumulo embalwa yabanye babo. UMnumzana Stanley Ncube esinye isizalwane se Zimbabwe esihlale eGaborone uthi kuyancomeka ukuthi umuthi we-COVID-19 usuze wafika.
Siyamukela indaba ezijabulisayo kakhulu ukuze ukuthi ilizwe leBotswana seliyamukele i-vaccine. Njalo into emnandi ukuthi uhulumende usesitshelile wamemezela ukuthi uzasinika sonke i-vaccine kungakhathalekile ukuthi siphuma kuliphi ilizwe. Ngoba into ebuhlungu ukuthi abantu bakithi abaningi baphelile bakithi. Baphelile abantu abaningi bahlala bebodwa. Umuntu uyagcina etshona eyedwa endlini. Kuze kuthi omakhelwane bazi bakhuluma ukuthi hayi kulo muntu weZimbabwe akithi ofele lapha. Yikho ke kade sikule themba sibili ngoba lanxa ebuyile ama-vaccine amalutshwana kodwa siyakwazi ukuthi uhulumeni ubhizi uzasinika lawo ma-vaccine nxa angatholakala.
Uhulumende weBotswana uthi ulinde ezinye indizamtshina ezafika emalangeni alandelayo ziletha eminye imithi kungamajekiseni afika inkulungwane ezingamakhulu i-100,000 emavikini amabili alandelayo. IBotswana ibika ukuba izasebenzisa imhlobo etshiyeneyo yamajekiseni e-COVID-19 egoqela alungiswa ngenkampani ye-Pfizer, Johnson and Johnson kanye le-AstraZeneca. EleBotswana libhekane lesimo se-COVID-19 esiqonga ongelamkhawulo sekutholakale abantu abadlula inkulungwane ezingama-30 i-32,912 belo mkhuhlane lo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseAbron kweleBotswana.